ngithethe isinqumo esokuthi mhlawumbe ngemva kweminyaka phose emihlanu ngisikhulumeli se-NDC kusukela ku-Congress ye-NDC ka-2011 mhlawumbe njengoba sesize safika kulesi sikhathi esokuthi sesilungiselele njengoba usazi ukuthi bengiyingxenye yalabo abaphathekileyo kunkulumo zokuhlanganisa i-MDC Renewal Team le-MDC ukuthi kuqaleke ukuba libandla elilodwa. Uzananzelela njalo ukuthi i-Congress yokuqala ye-party leyi entsha ibandanisiwe ezabambanisa amaphathi omabili kube yiphathi eyodwa iphumele kukhokheli izakuba khona ngo-August. Ngibone mhlawumbe ukuthi kuhle kakhulu ukuthi iphathi iqala ngo-August kube sokuvele sobana ukuthi ubukhokheli labo ababefiselwa kumbe befisa ukuthi babe ngabakhokheli babe ngabantu okuyabe sokusazakala ukuthi bakhona. Ngibona ukuthi kungabe kungasonto enhle ukuthi ngibe ngilokhu ngiphethe lesi sikhundla, mhlawumbe kungaba lezifiso zokuthi ngibe ngilokhu ngileso sikhundla, mhlawumbe bakhona abanye abangabe befisa ukuthi baphathe lowo msebenzi wokuba yisikhulumeli bebe sebenqandwa ukuthi mhlawumbe mina babe lokhu benakana ukuthi ngikhona ngingabe ngisafisa ukuqhubeka ngalowo msebenzi.